abantu bacabanga ukuthi kulezano phephu le MDCT kuphela. Kabakwazi ukuthi kulamanye amabandla ozombusazwe. Yikho bakhangelele ukuthi either ukuzano phephu ku-MDCT. Kodwa kulamabandla amaningi ozombusazwe kakhulu ibandla lethu. Yili bandla kukhanya likhula kakhulu ngoba sihlala sisebantwini silamarali phakathi kweviki langempelaviki. Sisiba labantu abaningi kakhulu besisedinga ngempelaviki silabantu abadlula 10,000. Nxa-ke lolo-ke sisisa abalwenzayo lubala amabandla amabili kuphela-ke kutho ukuthi nje ngabantu engxenye esingathi thina batho lelana eceleni nje singathi barobhana sesikunanzeleleyo ukuthi lanxa kuthiwa elinye liyakhula elinye liyayehla baningi nje abantu abangakhulumanga labo esikhangelele ukuthi ngabantu abakithi bona labo ongazange kukhulunywa ngabo ukuthi bona baphele ngoba njengebandla siyakhula kodwa-ke hhayi uhlupho siyalwazi ukuthi abantu-ke laba abakhangele ngedemokhrasi bakhangela kuthangirayi kuphela laba abanye abakhangela ngokuthi kuhlale kunjalo bakhangele kuzanu pf yaqondanga labethusa-ke msana kubuya ukhetho ngoba ibandla lethu lilosekele okudlulena lawo mabandla
kodwa kuyikuthi bebengabuza abantu besebenzisa wonke amabandla akhona bebezabathola abantu ade bezakutsho ukuthi hhayi thina sizavotela izaphu thina sizavotela i-MDC ekhokhelwa mnumzana Ncube njalo njalo
bebezatholakala sibi kakhulu bona babantu-ke abazatho njalo kodwa-ke okunye kumele sikukhangele njalo yokuthi abantu ababuziweyo babuzwa bekuziphi izigaba ngoba kuba khona ukwethusela okuthile omunye umuntu uyabe sesesaba ukuthi ngibuzwa nje ngizasala sengilandelwa ukuthi-ke ngisekela lithi ibandla ngoba sikhangela-ke ibandla lezanu pf liyethusela liyachaya abantu ibandla lakotsangirayi liyethusela liyachaya abantu namaviki amabili amathathu bagijinyisiwe amalunga ayi-30 kuthiwa indaba-ke bekhampenela so-ke kwenzakala ukuthi nxa bebuzile kwezinye indawo abantu baye besesaba ukuphumela egcekeni ngoba bezasuka beselandele ebusuku bechaye kumbe bethusele ukuthi basekela liphi ibandla kungenzakala nje ukuthi kunaba benza isaveni nale ngabomu bazame ukuphromotha ibandla lezanu-p f lebandla le-MDCT